tisendaba ku VOA Ndebele.
Ngivuka njani imthwakazo omuhle walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 11 ngontulikazi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Job Sikhala, umsekeli kamgcinisihlalo MDC obekhangelelwe kumiswa emthethwandaba we Harare izolo, usezathoniswa lamhlanje emasweni.
Parayithi sibilincabe sithi khona khona umhulumende kumele akitshwe, ngoba uhulumende uqambele abantu amanga. Abantu bayadubeka, akulamanzi, akulamagetsi, le mali iyahlupha.
Lanxa impilo inzima lezi nsuku, abasekeli bebandla leZANU-P F bathi phambili lebandla labo.
Ngibini nje abantu sesithande ukusona ukuthi kana labo ongasuke ikhona sithande ukuphilisa nabo ongabela ngokuphilisa bona sesiyafike ukubona nje izinto into enhle ekhona. Ngithanda phisa lelo lizwe lesikolo ngenxa lesenzele esigcwele ngenzondo kuphela.
Lamhlanje-ke sigqiba uhlelo lwethu lapho ebesixoxa lengcwethi kwezombusazwe, sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni. Sixoxa-ke lamhlanje lo mnumzana Ambrose Sibindi.
Ngibona ngathi bekungaba kuhle ukuthi ayenzele ukuthi ayi-all stakeholder meeting. Abiza ama-political parties zonke ne-civil society. Kube lo mhlangano omkhulu kukhulunyiswane. Uhulumende avume ukuthi uhulumende khonaphana kube lokunikana ama-ministries. Kungabi le ndaba ukuthi ngoweZANU-P F kuphela. Athathe nxa ikho umuntu ovela ku-civil society osibona ungathi thina engancedisa kuleyo ministry olwazi olugcweleyo afakwe.
Zonke lezo indaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC umnumzana Job Sikhala obekhangelelwe kumiswa emthethwandaba weHarare izolo esetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende usezamiswa phambi kukamantshi emaswingo lamhlanje. USikhala ubotshwe ngolwesibili phezu kwamazwi awethule ngempelaviki eBikita emhlanganweni awukuthi iMDC izagenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni ukhetho luka-2023 lungakafiki. Amagqwetha kaSikhala akhala ngokuthi avinjiwe ukumbona izolo, amapholisa amhambisa emaswingo engaziswanga amagqwetha la. Abasekeli beMDC bona bake batshengisela phambi komthethwandaba weHarare izolo besola ukubotshwa kukaSikhala lonobhala jikelele ogatsha lwezabatsha umnumzana Gift Ostalos Siziva, yena owetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. USiziva yena ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba weHarare lamhlanje. Sebesedlula amachumi amabili asebebotshiwe lonyaka kuphela ngecala lokuqoqa ukuvukela umbuso kaMnangagwa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leMDC uNkosazana Kimberley Bhebhe.
USikhala loSiziva babotshwe ngendaba zokuthi kade bekhuluma ngendaba zokukhipha uhulumende and bakhuluma umbono wabo, ngoba abantu bayadubeka and vele siyakwazi ukuthi ngabantu abaku-opposition party. And i-opposition party kade ikhala ngokuthi uhulumende kaMnangagwa uyahlukuluza ulohluko and watshontsha lamavoti awe-MDC, ngoba ngesikhathi laphana kuvotwa kahle kahle kwaba lesitsotsi esayenzakalayo. Ukubotshwa kukaSikhala loSiziva akukho right because uhulumende ulamanga. Mnangagwa behambe sithi yena sowatshintsha, ufuna ukutshintsha izinto, ufuna ukufaka idemokrasi, kodwa ngamanga amhlophe nke akula demokrasi esayifakile. Ulokhu ebopha abantu abahamba bekhuluma imbono yabo. Ba-right sibilincabe sithi khona khona uhulumende kumele akhitshwe, ngoba uhulumende uqambele abantu amanga. Abantu bayadubeka, akulamanzi, akulamagetsi, le mali iyahlupha. Labantu baphumile emsebenzini, manje uhulumende onje yena lo ongagcini bantu. And into ebuhlungu ukuthi sifubona abantu abaningi bona laba abasezikhundleni besidla imali bephila impilo enhle ukwedlula abantu abaphandle abadubekayo abangekho kuzana uP F. So mbone yami ukubotshwa kwabo lokhu, it's unconstitutional, it's very wrong, it's deprivation of human rights. Kurongo kakhulu khona okho abakwenzayo.
Abanye bathe umbuso kaNangagwa mubi ukwedlula okaMgabe. Ungatsho njalo lawe.
UMnangagwa mbone ngani uwese kakhulu ukwedlula uMgabe ngoba uMnangagwa ngumbulali. UMnangagwa baningi abantu abalokhu besejele ngendaba zamacala angaqondakaliyo like ama trumped up charges against ama activists. Lo nyaka sesibone abantu abaningi bebotshwa. Kulala abantu ababotshwa bevela kuconference is it Bora Bora Islands asengikhohlwa ukuthi ngathi. Babotshwa bebotshela ukuthi babe ngama activists nje babesiya khulumela nge-activism. So uMnangagwa is really bad when it comes to government. Izinto azingatshintshi, waqambela amanga, waqambela namazwe wonke amanga ukuthi uzatshintsha izinto, kodwa akulalutho olwatshintshayo. Futhi washo njalo election, ukhetho lolu lwalungekho free and fair, ngoba indaba yama V11 form ilokhu ikhona phana, it's hanging. So uhulumende lo akarayithanga sibili, uhlukuluza abantu, uhlukuluza abantu kakhulu, abantu bayadubeka kulalutho olutshintshayo. Njalo sesibona labantu abasezikhundleni kuyibo bengamatsotsi kakhulu, khangela omunye uminister ubanjwe le-25,000 cash endlini. Kambe shiya abantu bedubeka bengela mali, kodwa yini le mali yangkhona. Uhulumende lo urongo kakhulu and uhlukuluza abantu, uphethe abantu ngohluku.
Lo ke ngunkosazana Kimberly Bebe osekela ibandla le-MDC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esebhilitane. Lanxa impilo inzima kulezi nsuku, abasekeli bebandla leZANU-PF bathi phambili lohulumende weZANU-PF. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele isiphathamandla sebandla leli umnumzana Joseph Chuma, njalo ongusomabhizimusi kobulawayo, waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngalabo abathi kufanele uMongameli Mnangagwa achiye intambo zombuso adedele abanye ngoba yena usehlulekile.
Ungakhangela ezasisa uMongameli uba uMnangagwa engenile, usezamile ukufaka izinto ezitshengisa ufuna ukubana kube nobubele ebantwini. Usezamile zama-reforms, khangela u-ayiphasele ekhitshwe bona lababeni abemidiya. Usezamile ama-re-engagements, siyakhuluma sesikhulumisana nabo-Britain khonale, sizama ukukhulumisana nabo-America, into ezingikho ezenziwa-ke ngesikhathi sikababa uMgabe. So konke lokho-ke ngama-pointers atshengisa ukubana uhulumende uzama ukuvuselela izinto, kodwa-ke unfortunately sesiba nabantu abakwaziyo ukubana izinto zingalunga, bona bazala very irrelevant. Ngoba bona irrelevant yabo yini nxa izinto zibheda. So ababona umZimbabweni ungalungisa into yonke, ahlale ngihle phelai zonke, ugesi ebuya ifike ingahluphi, ukudla kutholakala kuthiphile, umZimbabweni kangendaba ne-politics. So laba abanye laba i-politics yabo neyikhaya isolale khona. So bazazama ngamandla ukubona vele kuhlale kunekhaos, vele kuhlale kungazwakali kuhamba njani, ukwenzela ukubona besale kunjani be-relevant. Ngoba unfortunately kulabanye esibathi ngama-career politicians, abanye sebaze bavala namalofi bawasahambe lezimsebenzi yabo abayafundela izikolo, sebeqinwa nge-politics kuphela. Yebo, abantu abayafuna ukubambelela izinto bayilugogokhulu. Mina khangela nginje ngingu-MP phela ngabobhoma, kodwa avazali noma ngidliwe empilweni ehamba ngiyasebenzela, anginasikhathi nako okuningi. Nxa abantu bebuya ngiyabancedisa, nxa abantu befuna ingqondo wami ngiyabanika, but angisoze ngilale ngahlanga ngenabe angingenanga ngephalamenti. No, but bakhona abanye abantu bokuna ngcona abulala umuntu ukuze yena angene ephalamenti.
Abanye basola ukuthi abakuboni ukuthi intengo yempahla yehlile, bazwakala kumalunga ibandla lezanu kuPF kuphela. Suke wazibonela ngamehlo akho ukuthi ngempela sokulobobelo lapho emavinkileni.
I'm sure i-social media ngiyayilandela sifi amapinto wabonile ethathwa ezitolo. Ngoba lokhu hayi ethathwa lapha intengo zikhwela, khathesi amapintsha athethe futhi intengo zisedla, apostwa futhi, kadi umuntu angafuna ukuvuma ngoba akhenzi isizekelo sose esinto wale uyithanda mina inazoe orange crush yayithanda kakhulu ibithi ngo $20 something kanti ithi ngo $16 something khona kwana kuyathi ngizeli hayi kulo mahluko kuye mhlawumbe kuyinto ikuthi nje abantu sesithanda ukusona kuphela lapho ungasole ikhona kanti ukuphilisa nabo engabela ngokuphilisa kona sesiyahluke ukubona nje ivile into enhle ekhona ikanti aphithelele ngeet over ngenxa sekuzele sekugcwele ngenzondo kuphela and after all amashobi angona asomashobi enzanipezi lawa asomashobi kahulumeni amashobi abanikazi amashobi abonke abojobi o-pick and pay bona labantu ebaba asobe kodwa nabo sebebonele isenzi ukuthi a asebenzela sekuzidurisa behlisa let's appreciate.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Juma isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni le-studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kwamaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo utshele intatheli izindaba kwele Bhilitane izolo ukuthi ukuvimba imali yakwamanye amazwe ukuthi isebenze elizweni sokulethe ububelo kumnotho welizwe. Iphephandaba le-Chronicle lithi umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi ukuvalwa kwamanzi okwenziwa ngumanisipala kulezi nsuku kufanele ngoba impompi zedolobho leli sezile minyaka engamathumi ayizikhombisa selokhu zafakwa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumazwe elisithumela wona ngeWhatsApp.
Sanibonani balaleli beStudio 7, bengicela nje ukukhuluma ngendaba kaba president welizwe lo ongelazwelo ebantwini. Uspenda 12,000, uhaya ifamachine enza 12,000 an hour. Edala ndivadisa ma US. Kodwa thina abanye ngapha esithwele nzima sihawula. Angiwazi ukuthi kunjani lowo muntu. Nguye lo Mthuli Ncube, lo Reserve Bank, labo bantu angikwazi ukuthi basivelelana. Kumbe bakhonza uSathane, kumbe bakhonza uNkulunkulu. Angikwazi kodwa mambona ukuthi bakhonza uNkulunkulu. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani basakazi, yontungamili, yoChris Gande, esithandekile emhlanga. Hayi, uGive More okhulumayo, endaweni yaseNkayi ngaphansi kwesigaba sakoChayidolo, akoWard 25. So hayi, nesami isikhalazo engilaso nje lapha ukuthi awuhulumende kangenele bakithi sesithwele nzima endaweni yakithi. Hayi, abantu bayalamba sibili kakhulu. Hayi, sesithwele nzima kube le mali le ekhona le yamabhondi le yama-RTGS ayisebenzi. Ungaze ube le malini, ube le malini nxa uthi uyafika esitsholo akusebenzi lutho. So kasisakwazi ukuthi senze njani emasimini, asitholanga lutho. Lokuholwa kuholwa ngapha kwezindawo sizo kuthiwa kuyaholwa amabele, endaweni yabo Plumtree kuyaholwa amabele, kodwa ngapha kuholwa. So indlala isithwali senzima sibili. Siyacela ukuthi uhulumende engenele sibili ngoba hayi, kathesi kwakungcono laphana kusesebenza amarandi lama-USA, kathesi sokwavalwa. So sesisebenzisa loni RTGS leli alisizi ngalutho vele. So hayi, siyacela sibili ukuthi ngakwenza sibili, uhulumende engenele sibili ngoba abantu bengafa sibili. Infact sesifile vele ngoba kakhula lapho esingathembela khona. Hayi, kunzima, thina sithwele nzima. Sezona kobulawayo abakhala abafowethu besithi akulamagetsi, kuyahamba ahamba. So hayi, kunzima kakhulu, asisakwazi ukuthi kanti manje senze njani weZimbabwe sibili khonapha. Hayi, lokhu kunzima kakhulu. Labo gawule bona bezanu pfo nabo siyabezwa naba behlala bekhuluma izinto ezingaqedakaliyo khonapha. Hayi, mina kankwazi kumbe kabazalanga yini bona babadala bonabo sibili. Hayi, Hayi lokhu zokusithwalisa zima lokhu sibili. Hayi ngiyabonga.
Mina ngingumama uMahlabangana, siyalibingelela kuStudio 7. Eyi siyakhala lapha ekuzweni lethu. Siyadubeka, izinto ziyasihlupha, okunye imali sayo kuyadula, konke akukwaniseki ukuthengeka. Asilamagetsi, asilamanzi, asilaphose konke singabe siyakudinga empilweni, asikwazi okokwenza, sithwele nzima kuleli lizwe.
Kwenzani basakazi be-VOA? Ngu-Mr. Kuphe Ngumakhulelwa okhulumayo. Angibuhlungu ngomumo wakithi eZimbabwe. Angazi indaba kithi yophela nini, iphele njani. Kuyazwisa ubuhlungu kakhulu nxa sesiphiliswa njengeKorea ukuthi akumelanga sikhulume kusenhliziyweni zethu. Nxa singakhuluma kumele sibanjwe, sibotshwe, sethuselwe, sibulawe or sicatshiswe. Into ekhona ebonwa umuntu wonke, iziwa umuntu wonke futhi. Uyakwazi ubuhlungu kanjani. Umumo esikuwo lo ufuna i-political solution. Not ubu-terrorist kulobo ukuthi abantu kumele babulawe basayilenswe. Kudinga i-political situation nokulalela imichijo evela kwabanye abantu le mbono. Ngoba eqinisweni lonke nxa silalele imichilo yamachwegu efana labo-Gift Gawule labobaphuthuma uJoseph. Yenza sengazathi into zonke eZimbabwe ziraitha kulaa nto ehluphayo. Yonke into kuthiwa isitshintshile. Okwanini ngaphi kokhona itshintsha njani, kutshintsheni. Maybe kutshintshe emicabangweni yabo, wakitha kulaa nto etshintshileyo, impilo yokunzima. So ukuthi sibe siloko sibamba na amehlo sithethuselwa njalo singakhulumi into esizibonayo, akusesiphambili. I-way forward i-political solution. Asingeze sathi thina siyazama ukuthi abantu siphosezela bezitolo behlise impahla kumbe kuthiwa sitshintshe imali ibe yilokho. Ungaze uyibize imali yakhona ukuthi impondo, ukuthi inhlabathi, ukuthi yini, but i-political solution efunekayo kuphela. Manxa siloko sibhoda, people are angry, abantu bazondile phandle and awungeke sonke sikhulume. Yona le into ekhulunywa ngabo-job into esebantwini vele, into ephilayo, into ekhona. Yize singase saphumisela phandle, kuzwakala ukuthi avela umuntu okuzondile. So the sooner the government realizes ukuthi kumele kube le-solution e-political i-better. Ngoba isimo sizaba sibi, just ngiqinisile, ngiqinisile. Mark my words.
Lapho-ke ngabalaleli be-Studio 7 abasithumele amazwi abo nge-WhatsApp. Namhlanje ke siqiba uhlelo lwethu lapho ebesixoxa lengcwadi kwezombusazwe, sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni uze kube lobubelo. Siqiba ke uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi, yena onguye njalo omela inhlanganiso ye-ZCTU ku-Western Region ye-Zimbabwe.
Well, engxenye okungasinceda kathesi ukuthi usuphe sihlale eZimbabwe iqiniso ukuthi ezomnotho azibambezi. Ama-governance issues kukhanya sibili uhulumende layikalampendulo. Amakhampani ukuvalwa kwawo lokuvula kwawo kukhanya ayavalwa. Last time ukuthi ayavalwa, avulwa uhulumende layikalampendulo. Sikhangela abantu abaningi abangasebenziyo kuloku kuqhubeka kusiya phambili abantu bedubeka uhulumende layikalampendulo. Sikhangela njalo le ntengo ehlala iqansi siya phezulu nsuku zonke abantu ngapha ekuholeni imali yabo ingayindawo uhulumende layikalampendulo. Sibona ungathi mina ngiyami ingqondo engunanzela ukuthi aluba silohulumende ongathi uyazama ukuthi azwele abantu akhohlwe ngokuthi akafuna ukubusa kuphela. Ngibona ngathi bekungaba kuhle ukuthi ayenzele ukuthiwa yi-all stakeholder meeting, abize ama-political parties wonke ne-civil society, kube lo mhlangano omkhulu kukhulunyiswane. Uhulumende avume ukuthi uhulumende khonaphana kube lokunikana ama-ministries, kungabi le ndaba ukuthi ngowe-ZANU-PF kuphela. Athathe ngayikho umuntu ovela ku-civil society osibona ungathi thina nganceda kuleyo ministry olwazi olugcweleyo afakwe. Ngayikhona njalo vela ku-end of the opposition parties esibonde ngancedisa lafakwe khona abo ukubana asebenzi senzela uhulumende wanokuthiwa ngowabantu bonke esikhathi ka i-government of national unit. Sibona ungathi kungaba njalo kungaba le mpendulo, ngoba khathesi uhlupho esilalo ukuthi abantu abafakwe ezikhundleni ama-ministries atshiyeneyo lama-ministers atshiyeneyo abenze ama-decisions ancedisa ukuthi avusele umnotho welizwe, benze ama-political decisions. So yilo ihlupho esilalo, so kufanele sibe lo uhulumende ozaku kunanzelela. Ngibona ngathi ngenza njalo. Phosela ngathi ngadubeka, singadubeka kube nganene.
Manje ngokubona kwakho inkokheli yezombusazwe yona kathi kungani ikhanya idonsela ngale, idonsele ngale kungabi lokuvumelana ukuthi asihlaleni phansi sikhulume.
Ye njoba nje lokuqalizeni, sifuna lokuthi abantu bazehliselwe ukuthi ayitolerance. Abantu babemukele ukuthi sithiyene ngokwama-political parties. Kodwa bese benanzela ukuthi laba uzithi nayo izo zihambele kuhle. Abantu abadubekayo ngabantu. Bona esikhuluma ngabo bona abahlezi kuhle. Ama-leaders ama-political parties bazihlayele kuhle. Ama-leaders bona ababusa abe-ZANU PF bazihlayele kuhle. Kodwa nxa belozwelo labantu abazifundisa ukuzehlisa kwenzeka ukuthi leli zwe liphumelele. Ya leli zwe ingqondo abalayo ukuthi bona bazikhangele kathi sisabahlale besezikhundleni. Kodwa umkhokeli ohlakaniphileyo ngolwa umkhokeli okukhangela esingathina yi-future. Ukuthi kambe nxa ngisifa namhlanje ngithiya ilizwe likulesi simo umnetho elizwe kule yinto kungela ama-business aranayo amakhampani evaliwe kambe abaza kuzalwa kusasa isizukulwane esizayo sizaphethe kanjani singaba lohulumente uzakunanzelela lokho ingqondo elijule kukhona okuikhayele kufishi ngakhayempela kathesi kuzenza ukuthi bakunanzelele ukuthi babali bavumelela abantu basebenze endaweni kodwa ihluphe esinalo sibilikathesi ukuthi silo hulumende okhanye ungathi nxa siphuma kwi-election usecabanga i-election elandelayo sekhuluma ngo-2023 usezenza izinto ezenza ukuthi avayele abanye abantu phandle ukwenzela ukuthi lama-systems asapote yena ukuthi bazoseyavota akube ngiyozawini ngaleyo ngqondo asiyindawo and iluhlupho esilalo currently nge-ruling party ye-ZANU PF naleyo ngqondo loko kuzasifisela emuva abantu belebe beqhube bedibeka
kahle kahle singathi kuyini okungenziwa kathesi kathesi okwenzela ukubana kusiyafika udisemba sekungcono
mina kusiya ngami yami ingqondo bengifisa ukuthi ngasiyadinga umuntu ongabisa abantu etafuleni bakhulumisana esingathi umlamulankulu kungabi ngumuntu ovela loba kuyi-political party engabi umuntu e-ZANU PF engaveli kubantu aba-opposition inge nje umuntu osingathi ngithali kakhulu bona abafundisi singafundisa abadala esibaziyo abangancedisa abantu abafisa ukuthi bencedisa abantu baphile ngcono bona bona abafundisa kulowo mhlangano kube yibo abazatheya bazame ukuthi lezi ngathi eziphikisanayo ezombusazwe zibuye ndawonye zikhulumisane kube le committee enalani abantu aba-neutral ancedisa kose anamajaji akudala kangayibona kathi sianakudala amafomajaji babe yikomiti yokuthi balethe bona aba bantu bonke ama-political baze abatshiyeneyo abe-civil society abantu bakhulumisane nje kubonisane kaningoyanga kungaba njalo mina ngiyakukhola ukuthi nxa abantu bengaya kuleyo tafula bakhulumisane bazehlise kose siyafika kudisemba kungaba le mihluko ngoba lapho kungaba le kambe ngitofinyeaithi abantu badonse ndawonye ngiyakwazi into zingathi ngiyasiyafika udisemba kodwa ngendlela singaqhuba ukuthi mina ngifuna ukuba ngisesikhundleni ngibusa kuze kube nini ngingalayela abanye abantu siyaqhubeka sidubeka.
Lo ke umnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula ezombusazwe osigqibeleke inhlelo zethu lapho ebesicubungula ukuthi kwenziweni eZimbabwe ukuze kube lobubelo. Ye silethemba kukhona lani elikufundileyo kunhlelo lezi hayi thina kukhona kunenga kakhulu esikufundileyo siyabonga kakhulu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Silalo ke uhlelo lwethu olokuseni suku zonke ngaphandle komgqibelo langesonto sibe njalo lezinye inhlelo ngo 7:30 ntambama suku zonke lezo ke zikhona langesonto langomgqibelo. Yeho kwamanje ke sizinze nje kancane singene kwezokuzithokozisa ezokuzijabulisa sinomsakazi wethu uEzra Chisa Sibanda.
Namhlanje ke siphethe iBlack Messengers ikhokhelwa ngumfana kaNkomo.
Igama lami ngingu-Blessings Nqo ngiphuma kobulawayo eZimbabwe. Aqala ukucula ngomnyaka ka-1994 neqembu elikhulu okuthiwa yiSingizi elidume ngomculo wembube. So sicula umculo wembube emazweni atshiyeneyo umhlaba wonke nje ungaka.
abalaleli balazi iqembu lensingizi njalo bayakwazi ukuthi ucula lapho Nkomo leli labunjwa sokutheni
i Black Messengers iqembu enganisungula ngo 2014 ligoqela abahlabeleli abavela emazweni amahlanu achineyo eAfrica iZimbabwe South Africa Congo Madagascar neBurkina Faso West Africa sihlabela esingathi na iAfro Pop esintu.
Sikuhlelo Woz of Friday sixoxa lo Blessings Inqo ongumqondisi we Black Messengers kodwa abantu bamazi kakhulu ecula lensingizi
njengoba sole Black Messengers asikho ukuthi sengichiya insingizi insingizi ngiyayithanda kakhulu iqembu yaqasa lalo kudala kusukela 1994 sicula njalo kumsenzo omningi ophambi kwethu okuze sikuwenze ngikhuluma nje sabe se-America ngo-July lensingizi nxa kungenalutho esilwenzayo ngabe le Black Messengers umculo oqhubekela phambili
njengoba kunjenje ngilibona lilapha e-studio kusetshenzwa kangaka idlalade lenu limumethene njalo licula ngani
idlalade le Black Messengers lokuqala elitsha ezaphuma ngo-May lilezi ngoma eziyi-11 ingoma ezihlangeneyo amasiko e-South Africa amasiko e-Zimbabwe amasiko e-Burkina Faso amasiko e-Madagascar amasiko e-Congo lidlalade elimnandi kakhulu sethemba abantu bazalijabulela kakhulu belithande siyabonga.
Isikhathi silomona bakwethu bese libazisana le Black Messengers iqembu elikokhelwa ngumfana kaNkomo uBlessings Inqo igama lami nguEzra Jesus Banda.
Siyabonga Ezra Jesus Banda. Yes, singakagqibi uhlelo silazise ukubana sizalipha indaba ephathelane lokwethulwa kwephepha le MDC lamhlanje ngo-10 ekuseni Harare Gardens babe besethula iphepha elithiwa lona Road to Economic Recovery, Legitimacy, Openness and Democracy kumbe reload ngamafitshane ye limumetheke imizamo yokuhlenga ilizwe ebunzimeni asazi ukuthi likhangele kanjani kodwa sizalethulela ukunengi lilalele ke uhlelo unhlelo zethu ezilandelayo hayi okwakathesi ke ngiyalivalelisa zulukandaba igama lami nguChris Gande ye sizadibana ke uviki ezayo. Kuzake ngithathe ke ikhefu kancane ilizalizwa abanye ke bazalethelela inhlelo ezilandelayo ekuseni lantambama.